indebele amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Walamukelako Studio 7 ngolesibili mhla ka 9 kuNtulikazi 2019 ngosithandekile mhlanga endabeni zethu namhlanje.
Yebo umhlangano ugcine abantu singavumelelanga. Yabuzange kube lesivumelano phakathi kwezisebenzi zikahulumende nohulumende. Ngoba ke esikubonileyo yikuthi khona imali elethwe nguhulumende ikhanya incane sibili.
Izisebenzi zikahulumende ebezimelwe yi-National Joint Negotiating Council zihlangene lomqhatshi wazo namhla eHarare zicubungula udaba lokwengezelelwa iholo njalo zithi azamukeli imali eziyiphiwayo.
Sina silai siyamsekela umhlonitshwa uvice chairman wethu siyabe silai iqala lakhelela imali ngena kusasa so asikulahlanga ukuthwaba yabantu thina ukubona kwethu kalasiqasa sathi ngokwamadala ukuthi akhulume sathina njengembhinqa sekela iliga lasesektar wethu onamsekela yena mbhinqa.
Abanye abebandla le-MDC bathi baza kuma lomsekeli kamgcini sihlalo walo umnumzana Job Sikhala obotshwe namhlanje ekuseni phezu kwamazwi akhulume emhlanganweni we-Bihita. Idolobho lakoBulawayo seliviki egcweleyo lingelamanzi ngenxa yohlelo lukamanisipala olokulungisa imitshina esitishini se-Criterion Plant. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Izisebenzi zikahulumende ebezimelwe yi-National Joint Negotiating Council zihlangene lomqhatshi wazo namhla eHarare zicubungula udaba lokwengezelelwa iholo njalo zithi azamukeli imali eziyiphiwayo ngoba iphansi kakhulu. Umphathintambo kahulumende obona ngezemali umnumzana Mthuli Ncube wazise izolo ukuthi uhulumende uzakhophula iholo lezisebenzi zakhe wakhuthaza lamabhizimusi azimeleyo ukuthi enze njalo ngoba isithi kusobala ukuthi athola inzuzo. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kungxoxo lesiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ababalisi eZimta umnumzana Richard Gundane obesemhlanganweni wanamuhla.
Yebo umhlangano ugcine abantu singavumelenanga. Yabuzange kube lesivumelano phakathi kwezisebenzi zikahulumende nohulumende. Ngoba ke esikubonileyo yikuthi khona imali elethwe nguhulumende ikhanya incane sibili. Yebo balethi imali sibili, balethi isikhwama semali, kodwa nxa sikhangela isikhwama semali sangikhona, even nxa sikhulunywa ukuthi ngama 30 million, ungabona ukuthi izisebenzi zikahulumende zonke zingakanani nxa sizwahla. Uyabona ke ukuthi lapho kuphuma inzuzo elutshwana. Siyavuma ukuthi okwakhathesi kasilawa amafiga sibili azachasisa ukuthi umuntu engathola malini. Kodwa thina nxa sikukhangele umuntu nxa ezathola imali engasoze engafiki ku-$100 kuyabe kungatsho lutho. So into eqakathekileyo ke yikuthi yebo ukukhuluma kukhona, lathi siyakuqakathekisa lukhonokho ukukhuluma ngoba into yonke siyayibona ukuthi impumela izaphuma khonapho ekukhulumeni sesajalo. Kodwa ke esikubonayo khathesi thina esimeleyo thina mina ngikhuluma ngimelela ababalisi ukuthi ubunzima obukhona khathesi imali eholwayo ethathwayo ngababalisi ngathi khangela ukuthi bangayenzezela imali engafikiyo ku-$100 kuyabe kuyimali encinini encane kakhulu. Kumele ukuthi uhulumende asinde imali ezalingana le poverty bottom line, le cost of living, i-living wage yedingakala khathesi.
Kuyini okulandelayo? Lizahlangana njalo yini lo hulumende licubungule lolu daba?
I-way forward yona leyo yokuthi thina sesibuyela-ke ebantwini bethu kizisebenzi sibathole ukuthi hhayi umhlangano kade siwumelele siphumile impumela yangikhona yiyo leyo. Labo futhi bayaphumile anto lawo bazabuyelwa bayekhuluma la ma-principles abo. So labo bayabuyela labo baqinisa ukuthi hhayi sifake sibuyele ukuthi ngisebatshele ukuthi hhayi lina zisebenzi kalivumangi ukuthatha imali leyo. yifute ukuthi sesiloko sikhulumisana ukwenzela ukuthi yonke into esiyilungise sikhulumisana.
Lo mnumzana Richard Kondane isiphathamandla senhlanganiso yezimtha sixoxela eseHarare. Amanye amalunga ebandla leMDC athi aza kuma lomsekeli kamgcini sihlalo waleli bandla umnumzana Job Sikhala obotshwe namhlanje ekuseni phezu kwamazwi awakhulume emhlanganweni weBikita ngempelansonto lapho athe ibandla lakhe lizagenqula uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa kungafiki ukhetho luka-2023. Lokhu kuza ngemva kokuba abanye abebandla leMDC bezisuse kulokho umnumzana Sikhala akukhulumileyo. UGibson Pepe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokhu kuza ngemva kokuba amazwi kaSikhala eyamukelwe ngemibono etshiyeneyo uhulumende esithi ajojozela udlakela elizweni. Kodwa isikhulumeli sebandla umnumzana Daniel Molokeli uthi baza kuma loSikhala lapho ethonisiswa.
Sina silayi siyamsekela umhlonitshwa uVice Chairman wethu. Siyabe silayi icala lakhe leli mali ngena kusasa. So asimlahlanga ngokutsho kwabanye abantu. Thina ukubona kwethu kalaca bathi ngokwamadala ukuthi akhulume, but thina njengemdukela uligala sesector wethu onalikonekekelayo namhlekisana and kusasa futhi sizavukela sengisapa.
Kodwa abanye baveza ukukhathazeka ngamazwi kaSikhala besithi ujojozela udlakela elizweni. Ilunga leZanu PF MLA eGood West umnumzana Dexter Nduna uthi lokho akusiko kwakuqala uSikhala ekhuluma amazi anje ejayele ukuwatsho edayele eParliamente, kodwa ke eParliamente uyabe evikelwa ngumthetho.
Uyabona Secretary for Information Comrade Simon Kaya Moyo eZanu PF ufakile umbiko othengisa ukuthi hayi inkulumo enje njengale ekhulunywa ngoSikhala ayilunganga. Yena vele nxa khangele inkulumo yakhe noma eParliament yakhulumi indaba ezingelahlonzo, but eParliament uyabe sithi yena ule immunity ayinikwa yi-standing rules and orders protector, but nxa sokuphandle ngale hayi le kuyi-insider i-violence uzama ukuthi agenqule uhulumende.
USikhala ubikwa ebizwe ngamapholisa namhlanje eHarare Central Police lapho ahambe khona ekuseni ebhekezelwa ligqwetha lakhe umnumzana Obey Shaba lapho afike esethethwa umlando wokuzama ukugwenqula uhulumende owakhethwa nguZulu ngendlela ephambana lesahluko uSection 26 somthetho weCriminal Code. Igqwetha lakhe uShaba uthi ukhathazekile ukuphuza ukulungisisa amaphepha okusa uSikhala emthethwandaba okwenziwe ngamapholisa okwenze ngasathonisiswa namhlanje.
I'm with him to Law and Order Department, Harare Central Police Station.
Silapha e-Law and Order e-Harare Central Police Station. Kwetheswa icala lokuzama ukugenqula uhulumende okungekho emthethweni. Sesiphendulile lokho akwetheswe khona, sikwala, njalo sesilungiselele ukuya emathethwandaba.
So we are waiting for the police to put it out in order and take him to court.
Ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Charles Nyoni uthi uhulumende uyakwazi ukuthi uZulu uyafuthelwa ibunzima obuselizweni, ngakho ukubopha kwenze uSikhala indlela yokuzama ukuncindezela kanye lokwethusela wonke umuntu.
Kutshengisa okusegcekeni ukuthi uhulumende ukuthi kakajinji njalo uzimisele kubelokhu encindezela uZulu, ngoba uJob Sikhala into ayikhulumayo yinto esavela siyikhuluma sithi uMgabe masigo. UTsvangirai waze waya ku-TV la ephume sithi uMgabe sizamkhipha by any means necessary. So lokho sokumangalisa kumbe sokuthi special ngendaba kaJob akula, kodwa njengohulumende ofuna ukusebenzisa ama-tactics okuthi ancindezele uZulu njalo nje ukuthi afake ukwesaba phakathi kwabantwana bakaZulu ukuthi abo bangacabangi bangabi lomcabango wokufuna ukukhipha uhulumende.
Ukubotshwa kukaSikhala kulandelwe imbiko yosekelwe enkundleni zokuxhumana lokuzilibazisa ezebulenjini ezigoqela uTwitter, Facebook lezinye ivela enhlanganisweni ezilela amalungelo oluntu ezigoqela uZimbabwe Lawyers for Human Rights zona ezisole ukuboshwa kwakhe. Usikhala ukhangele ukumiswa phambi komthethwandaba ngolwesithathu ngemva kokuba amapholisa ebelesidensi ukulungisisa ingwalo zokuthi athonisiswe namhlanje. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bebe.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimxoxo ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930 6065 15460 laku 13860 kHz.
Idolobho lakoBulawayo selileviki egcweleyo lingelamanzi ngenxa yohlelo lukamunicipala olokulungisa imitshina esitishini se-Criterion Plant kanye lempompi ezidonsa amanzi kulesi sitishi esiya endlini. Kubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Izakhamuzi zakoBulawayo zihlaba omkhulu umkhosi ngokuswelakala kwamanzi osokwedlule iviki, kukanti bezikhangelele ukuthi amanzi azavulwa ngemva kwensuku ezine njengokwethembisa kukamunicipala. Isikhulumeli sekhansili unkosikazi Nesisa Mpofu uthi ukuhamba kwamanzi kubangelwe ngumsebenzi owenziwa esitishini se-Criterion Plant ngenhloso yokuthuthukisa ukuhlanjululwa kwamanzi ukuze afinyelele uzulu wonke.
Nxa yomsebenzi oyenzakalayo e-Criterion Water Treatment Plant lapho isigezisa khona amanzi anathwa izakhamizi zakoBulawayo, siyananzelela ukuthi iplant ibivalile ngala manzi aphumayo. Lokho sekwenza ukuthi abantu abaningi, izakhamizi eziningi, zifike ku-7 days zinganamanzi. Njengedolobho siyaxolisa.
Umnumzana Thembelani Dube unobhala wenhlanganiso yezakhamizi eBulawayo Progressive Residents Association uthi ukuhamba kwamanzi isikhathi eside kangaka kuyingozi ngoba kungaqhamuka imikhuhlane yesihudo.
Sikhathazekile kakhulu ngokuthi amanzi alokho engekho. Ngikhuluma nje ekuseni besilama wadi ngo-13 akathi lokho engakabi lamanzi. Izakhamizi sezile almost 1 week ngoba amanzi lavalwe ngolwesibili abantu lokubekela amanzi. So kathi sikhangela ukuthi i-city council ingabe kuthiwa ibisivulile, and nxa sokunje sokungadala ingozi enkulu kakhulu ngoba sokungaqhamuka umkhuhlane wesihudo, sokungaqhamuka leminye imikhuhlane ebangelwa ukuswelakala kwamanzi. Ezakhamizi zakoBulawayo Progressive Residents Association sithi i-city council next time ngayiza kwenza into enje, ngayibe lama contingency measures wafakayo ukuze abantu bakithi bangadubeki ngoba kathesi abasela manzi. Konke khona kutshengisa ukuthi iBulawayo City Council kayela ma strategies in terms of contingency measures ngayiza kwenza into enje ngoba khona okubangela ukuthi bavale basitshele kusele almost 1 day ukuthi bavale, kutshengisela ukuthi ngezindlela ukukhathala kwabo abakhathaleli kakhulu uZulu.
Umnumzana Joe Mabachi esinye njalo isakhamuzi sakoBulawayo uthi sebethwele nzima ngokuswela amanzi.
Sikhathisa abantu uzathola ukuthi amalayini achakhona lesikotshweni nalezo zikotho zangkhona amanzi aphumi ayasawazi senzenjani. Sikhathisa singamakhala ukuthi mhlawumbe ngabe kuthiwa liyasiyenzela nje itimetable kuze kunje abantu abethu besikolo bayabuya bengenamanzi benganathi manzi ngapha lathi asisakusagizwa, ayi umkhuhlane izasithwalisa nzima.
Unkosikazi Abigail Nleya ongumzali uthi ukuhamba kwamanzi kubathwalisa nzima ikakhulu omama abalomlando wokunakekela imuli.
Kana sokuphazamisa abantu even in terms of ukuplana, phela belikhangelele ukuthi isikhathi elizavuka ngasamanzi mhlawumbe abe sevuyile. Liyathi livuka ekuseni lithola kulamanzi, sokuthatha ukuthi omama baqale bayedinga amanzi ayalayinelwa eziboraneni ngoba kuba lezinye indawo futhi abantu abahamba besiyathola khona amanzi lapho kubhadalelwa khona. For example, kuba khona amanye ama-church ayabe sithi khona you pay maybe 25 cents ibhakede elilodwa. Even lasema-toilet abantu abasenelisi ukungena kahle.
Izakhamuzi zakoBulawayo zikhala ngohlupho olukhona olokuhamba kwamanzi osokuze kwedlule iviki kungelathonsi eliphumayo empompini. Inhlanganiso ezimele izakhamizi zithi okwenziwa ngokhansili akulunganga ngoba abantu sebesengozini yemikhuhlane yesihudo, njalo kuyadingeka ukuthi nxa bethatha inyathelo elinje kusasa babe lamanye amacebo eceleni atshengisa ukuthi bayakhathalela impilakahle kabulawayo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Eyitayita ola mthwaka komuhle, mina ngingu Mike Hobe. Ngithanda ukulinxusa kuhlelo lwethu labasakhulayo olwethu iConnection esilothilela ngolwesibili maviki wonke. Uhlelo luqala ngo-8 bese lugciba ngo-9 PM. Namhla kuhlelo sixoxa labasakhulayo abaphumelela okwamagama kwezamabhizimusi ababukwa la yinhlanganiso ephumisa uluhlu lwabaphumelele ezwekazi le-Africa AFBOBS. Abatsha laba bavakocela umnumzana uGilmore Moyo owenhlanganiso e-Paperback Africa, njalo umnumzana uTerence Mathe owenhlanganiso e-Southern Incinerary Services. Abafisa ukungena kuhlelo, thumeza umlayezo lo kuWhatsApp kunombolo lesi +12024650318. Lingasixhuma njalo enkundleni yokukhulumisana yebo lenjini e-Facebook ekhasini lethu ele-VOA Ndebele. Hayi, mthwaka komuhle, asihlanganeni kuhlelo The Connection ngo-8 PM. Bye bye.
Ngesikhangile ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Amalunga edale lephalamende lakwele Russia avote ngobuningi ngunyathela lokwethesa izijeziso zenotho eleGeorgia elake labuswa ngeleRussia eselahlobukayo ekuweni kombuso weSoviet Union. Ngalivoti amalunga aleli dale avotele ukuthi kuvinjwe ukungena elizweni kotshwala obugoqela iwayini lamanzi ahlanganiswa notshwala. Inhloko kahulumende kweleBrithani inkosikazi Theresa May uthi umeli welizwe lakhe kwele Melika lokhu elosekelo lwakhe lanxa ethule imibiko eveza insolo yakhe ngokusebenza kukamongameli Donald Trump lapho elobela kuhulumende wakhe encwadini ezigcine zivuza zasabalala ebulenjini. Lokhu kuzondise umongameli Trump kwayangisa inkokheli yeleBrithani kakhulu. Iningi lithi lilindele ukubona ukuthi inhlelo zikahulumende ezokuthuthukisa umnotho welizwe zingahlenga abantu ebunzimeni abathi babhekane labo obugoqela ukukhuphuka kwentengo yempahla mahlayana kanye lokusilela kwamagetsi, amanzi, lamafutha ezimota okuhambisa. Umphathintambo obona ngezemali umnumzana Mthuli Ncube usanda ukuthembisa ilizwe ukuthi ukumiswa kohlelo lokusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe kumaviki ambalwa edluleyo kuzaletha ububelo kwezomnotho welizwe. Isiphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana Joseph Chuma ongusomabhizimusi uthi uvumelana lo mnumzana Ncube.
Izithelo zangona seziqalile ukuvela lokhu ngutsho ngoba ungabhoda izitolo mijikeleni uyathola ukuthi intengo ziyehla lapha nalaphana. Ziyabe ziyehlanga ngokusuphiseka kwethu esikufunayo, but okusalayo umahluko ukhona, intengo ziyehlile muva kokuthi kona sokufakwe lowo mthetho omutsha. So in terms of amabhizinisi, I can say ukuthi kona kuyakhanya lapho esiya khona.
Omunye ovumelana lokumiswa kokusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe ngumnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu, ingcwethi ecubungula izombusazwe.
Kuqiniso whether likhulunywa yizame kumbe likhulunywa yi-MDC kumbe likhulunywa ngubani, liqiniso ukuthi vele lokhu sikubheka njengento besifuna ukuthi siyenze siqhubekela phambili. Kingeba khona ukuthi ezomkhangazi zeZimbabwe sizibheka ziye kuhlobo lamanye amazwe azilungiswanga. Yikho lapho umthuli ongabe phambanisa khona ukuthi acabangele ukuthi kungalungiswa ezomnotho ezombangazi ezingalungiswanga. ezokuntonta kwabantu zezano okwenzeka kusala nje kungalungiswa.
Kodwa abanye bayakusola lokho ngoba besithi imali yama bond notes ayisebenzi ukuwoda impahla phandle kwelizwe njengoba eZimbabwe lingazihiqizeli ezayo impahla. Omunye wabo ngumnumzana Edwin Dlovu, ilunga lebandla leMDC.
Ukhanya obunzima buya phambili elizweni lakithi leZimbabwe. Ukhipha kwabo ke i-US dollar labo randi kakuncedanga lutho kuwesene situation ngoba abantu lokho besihlupheka nje akula bungcono esibubonayo. Bahamba kathesebhoda ungenisa imota bafuna ubhadala i-US dollar. Imali nqabe sithi bona sebeyibhandle i-US dollar ke baqamba amanga ngoba bona uhulumende lokho ekuthatha ama-services akhe i-US dollar, i-duty lokho ibhadala i-US dollar, ababanjwa i-VID, lamapolisa ebhoda lokho bebhadala i-US dollar, lama-rates laba besithi asesehla e-US dollar le-bond kakwehlanga, lokho kukhwela lokho ku-900 something i-US dollar, lokho ku-50 something i-rand, akula mehluko kwehlanga lutho.
Umnumzana Chuma ugcizelela ukuthi okuqakathekileyo ukuthi abantu besekele inhlelo zikahulumende ukwenzela ukuthi zisebenze.
Into esidingakala kuphela yini ngabe siyasupporta into le mihle ukwenzela ukuthi kona umumo wethu ube ngcono kusasa ngoba thina yinto esingakubulala konke lokhu ngokuqala ube yizinto idinga imikhuba yethu ama-black market rates nalana sezikhizima ezitaladini ngani ko-trade gold. Nangofost beharare ngani sezisenza kona kwana isukuze yikuzivulana sodwa lokwana aso ukuthi lento esiyazisayisila omunye umuntu siyabe sizivulana thina sodwa. So sokufuna ukuthi abantu babe lo mbono wokusekela into le ukuthi ihambe ukwenzela imisasa yethu ngoba nako futhi kuzanceda kusasa ngoba nto yabona thina kate siyivile ama-exports ebesezimbukayo ngoba ebeduma kakhulu ngenxa yokuthi kona into yethu yonke intengo ilinganiswe le-US dollar. So abantu ukuthi i-exportele i-South Africa yona esebenzisa irandi ile equivalent 1:14 when isebenza u-1 wangikhona ngapha so kusuka kube nzima manje singaba le dollar lethu so kuzaba lula ngoba lathi sesingena within i-competitive range nalandula siyabe sesi-rate-a imali yethu le-US dollar okusho kuzayimphuza-ke ukuthi siqaliseke ukuthola i-foreign currency le isidinga kakhulu engahamba-ke iyobhadala ozeta iyobhadala okufikeni imphuhlo yokudla kubamele ndlala njengakathesi kuvela kukuthi kuvela esinqubeni sona lesi esifakwe ngu-finance minister esokuthi kona asikhiphele imali engaphandle isebenzise iyana.
Usiba Lukhulu webhanga lelizwe le-Reserve Bank of Zimbabwe umnumzana John Mangutya usethembise ukuthi uhulumende kaseyikusungula inhlelo mahlayana abantu bengakwazi ngoba yikho okubangela ukuthi abafuna ukuzotshala imali elizweni bengamthembi. Izakhamizi zeBinga zithi sezithwele nzima ngendwangu ezixhalileyo ezitshona zigqekeza ezindlini lasesibhedlela isikhulu seBinga District Hospital zintshontsha ukuhla. Indwangu lezi zihlasela ikakhulu abesifazana abazithweleyo labantwana besikolo zibahluthunelwa yiloba yini abakuphetheyo. Izakhamizi zithi zihlukumezekile kakhulu njalo zithi sesiside isikhathi zidinga usizo kugatsha olubona ngezendlela lweZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority kodwa zingalutholi. Untungameli Inkomo uxoxe lomgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi yeBinga District Residents Association umnumzana Elias Sibanda wachasisa okuningi ngalolu daba.
Sithwele nzima ngendwangu lezi and sezingene emzini ezindlini zabantu zenza ihlasela abantwana besikolo zibathathele ukudla amasetsheli ama-fabric and kakhulu esibhedlela seBinga ithiwa iBinga District Hospital and nxa sikhangela ngokwakha kwaso isibhedlela esikhulu kumathinothi yonke kodwa sesibulawa zindwangu. Into engayitsho ngokuthi indwangu lezi zazivele zikhona eBinga kodwa zazingahluphi njengakathesi. Kathesi angazi umbe kuyini umbe i-drought yini esenza ukuthi zibaleke egangeni zibe ebantwini umbe seziziningi kakhulu. Isibhedlela lapha e-District Hospital isibhedlela seBinga yonke yi-referral hospital so omama abazitsheleyo nxa sebezabeletha babuya khonapha bezohlala okwamalanga kumbe amaviki bemele ukuthi bebelethe kule ndawo esithi yispanka wodi lapha abahlala khona umama le ndawo lesibulewe indwangu endila kuya nokudla kwabo njengabantu bavele emakhaya njengoba sizingena phakathi kunjani zibathathela ukudla and zibagijimisa umama ra so sokuludubo olukhulu sihlaba ukuthi ngelinye ilanga zizathathela umama umntwana osanda kubelethwa kuyingozi enkulu kakhulu.
Zigijimisa abesifazana kuphela, ziyabadelela kumbe zidelela lamadoda?
Njengani asindawo ngiphosike njengomuntu kutho ukuthi iyakhangela ikhakhile ukuthi lapha ngingawina mbe ngingaluza. So inqa into esesibona udiwo olukhulu lisebantwini besifazane labantwana besikolo abancane akalutshwana sirithi uzuthiwa igijimisa umuntu oyindoda kumbe yamthathela ulutho.
Zingena njani ezindlini lapha? Ziyabulala amawindi kumbe zingena ngophahla?
Izingena ngendlela ezitshiyeneyo. Izindlu eziningi njengezikahulumende ezedinga ngezakudala ama-asbestos angikhona amaningi akasaqinanga so zingagada phezulu kumbe zenza njani uyabona sezibhozi zangena endlini zathatha ukudla zaphuma kwezinye iindawo ziphuma ngamawindi zingena ngamawindi. So abantu ezindlini especially ezisejuzane lesibhedlela lezindlu zikahulumende abaningi sebefake ameva emawindini ngoba indawo ngiyangena.
Umnumzana Elias Banda ngumgcini sihlalo weBinga District Residents Association. Untungameli inkomo okhulumela umnumzana Christian Dube isakhamuzi sakobhutshe ePlumtree ngohlupho lezilwane esezihluphile ezigabeni ezigoqelwa lasakondolwane zona esezivulele inkomo lamadonki.
Hayi, kulezi suku baba unkomo ngathi nje kona kuthange ikhona kuke kwabonakala imizila zisuka kuThekwane ziqonda kombimba mase zizafika emakhaya kombimba zakuphuma zangena isidaka. Kusho ukuthi ngumbiko osuthole kubabudube onguranger kucebisa abantu bakombimba ngalokuthi special abathi ezinkulu benanzelele mabefika khona ngahle koko sukuzwileyo nje namhlanje kulamahlemhlemu nje wokuthi ungani emlageni le kule nkomo ezidletshadletshiweyo so asikwazi ukuthi ekudletsheni kwazo ngabathi zibuye zivaleka kumbe kungayenzeka kulezinye ezifileyo.
Nxa ithe yadliwa inkomo Dube lathola ngamathambo mhlawumbe lokuzinyamanyana elenzani ngazo?
Wavu nkomo yikho la kulohlupho khona mpela ngoba sike sabe le nkulumonyana mpela kukhanya o-EHT laba abakhangela ngezempilo bedayi azifanelanga ukuthi zidliwe izifuyo lezi, kufuneka ukuthi zenzwe njani zitshiswe ngoba iy'nyamazana lezi zingabe zilobhofa. Kodwa ke nkomo uyazi ke kithi usiko lwethu abantu abamnyama ukuthi ma ingabe inkomo mpela isifile khona kuyabe kutholile kulawo khalela khona lokho kokuthi kuyatshiswa. Yebo, kuyabe kufanele kube njalo kodwa akululi ukuthi kungazwisiseka ebantwini bakithi ukuthi inkomo kayitshiswa. Hhayi, eqinisweni siyadla.
Ungathi selilahlekelwe izifuyo ezingaki njengesigaba?
Baba unkomo, eqinisweni ingingalitsho hayi irekhodi yakhona hayi isinkulu kakhulu ngoba laphana sacina sibale o-19 singakabali amanye amadonki. Kulo munye ubaba lapho kwamakhulela laye ungani kule nkomo ezintathu ngayazi lokuthi zadlelwa ngakwaphela nje kanjalo. So ngathi close to abo-20 something asikubekeni nje sithi 20 something.
Lo mnumzana Christian Dube isakhamuzi sakobhutshe ePlumtree ubekhuluma ecingweni lontungameli inkomo weStudio 7. Asenelisanga ukukhuluma labe Zimbabwe Parks and Wildlife Management Authority ngalolu daba. Singakehlukanike sikhangele ezinye zendaba zethu ebezikhokhela. Izisebenzi zikahulumende zihlangene lomqhatshi wazo namhla eHarare zicubungula udaba lokwengezelelwa iholo njalo zithi azamukeli imali eziyiphiwayo ngoba iphansi. Amanye amalunga ibandla le-MTC athi azakuma lomsekeli kamgcini sihlalo waleli bandla umnumzana Job Sikhala obotshiwe namhla ngamazwi awakhulumileyo esebhikitha. Idolobho lakoBulawayo selileviki lingelamanzi. Oliver Nelisayo ngusithandekile mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.